Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usuku lwesibili lokuthengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abathengiselayo, kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingathengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstat soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsho lo yedwa owesifazane.
Kukhona ukuthi amanzi, inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijala ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye, ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe khulu nxa kula mabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sibili lokujengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abajengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labajengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukujengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonyelo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke ikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe, so kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olwisana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition, kunengi ke okungakwehlela. Abaningi bayakwazi ukuthi ungehlelwa kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende. Kati ke okunye kubangelwa yi policy nxa buya ke kuqhatshweni, ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo, so ukuba labanengi ke abalozwelo ke lo hulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngantu akuna ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lo hulumende kozomba ngazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza uhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abanengi hayi ukukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuke emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula inenye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule kukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho wobususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandele ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni iyavunyelwa
umnumzana Jafet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezctu uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstat solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuward 20 ematobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsho loyedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuliviki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemizini yezinsizwa kuphela abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene kodwa kungcazelo eyiphe izolo iZimstat ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisithiyagalombili lanhlanu 85 njalo kabagqilanga kulindawo Kusensus ka 2012 iZimstat ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo buliwadi
uward 20 wakhethwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi so iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 yabo ward 25 owa 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abaningi kakhulu futhi ayifani labo ward 16 ward 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemnageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emlageni abekusinkumu ngoba abanikazi bamapulazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa-ke okungaba kuzachaza yikuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa sekuvotwa abantu abangaki ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemiphumela yama-election sibese sichathanisa-ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
ngiyokuqakathi sikubambe khonokho sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela-ke bese sibone ukuthi anto wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka kuzamele ukuthi-ke kuza sinceda thina ngase si-analyza ukhetho ukuthi sibuye besiyekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakaliso kunabanye abantu amanumber sefike ku-500 kuza sinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gcagcagca imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMath South kuzokuthi iMath North
kukhona ukuchamans inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokho esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sekuphume kwabanje nanxa siza kukhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa-ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathekeleleni South saqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Anglistone Sibanda isakhamuzi seMadobo Gambe umphathindaba wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget umbiko kaNcube awemukelwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancini uNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganxele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
hathi kukhanya vele akubula into ekhuphukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imiholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uwehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali eyezimbabwe yalapha ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi zikahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisela umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali yangaphandle kwelizwe kodwa akathi wena ukuthi ufuna ukulungisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa. Yes, ngathi khona akwenzanga lutho i-budget yakhe lingathathanga lutho oluqakathekisa imali engena esikhwameni sabantu i-disposable income.
Sike sezwa abanye abacubungula izenotho bephuma emsakazweni we-ZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ziyalandelwa kuhle ngaze yaphumelela uDubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lilodwa ama minister ama security courts labanye laba baqhatshwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we-executive presidency, executive authority. Kutsho ukuthi konke okukhulunywa ku-cabinet yeZimbabwe, lokho okukhulunywa ku-politburo yeZANU-PF, kufanele kwenziwe ngama-instructions okarhulumente obusayo weZANU-PF. So akusilo qiniso ukuthi ingaye kuthiwa ukuqoqwa okwenziwa ozomnotho nguNcube kuyalandelwa. Kufanele kulandelwe ngoba sile executive presidency, yiwo umsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona. Kuphinde kube labo Joram Gumbo, labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation eyama policies lelwa soqiniso. Kutshengisa nje ukuthi i-executive government esilayo, executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokhu ukuthi babe sebesithi khona uzibani bani ngayo uyenza lokhu. Ye
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagesi eyezesa isiyandelwe okokuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uzulu lamankampani. Leli phephandaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagesi amaningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abase engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phephandaba lithi iroli ilithwele abantu abalitshumi nasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munelili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sasakazi livuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona. Okhuluma ngumqhobisi Mathanda ngisesentshurini akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti-ke ibele sitshole lami kubo kithuke lapha labo njengamiri ngoma ukuba sela lami likela imbaleli kodwa amhawu kanti kunini kambe nini lokho engifosela abantu kodwa lokhu ikhahlelile ezinangeni ngifosele ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakhale ngiyalizwa liyabakhuluma abantu ukuba kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamaChina. AmaChina wona la azosibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esiyibonile asebenza phandle kulokho besimoshela izinto. Ilizwe liyaphela lokho likhonolezwa yiChina kancane kancane. La axotsha abelungu, axotsha abelungu iZANU-PF wathi akabafuni, bafuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sethi simiswa ngesinye isizwe samaChina. Sizazokhala okukhulu kakhulu. Isizwe lesi ondaba wakho right yabo emaChina ndaba. Akho right right mazi ubaba sathele izizwa sathela indiyonke into ngaphakathi ibabula into zesibindi ngathi singabantu abasezi ngiyabona ngithaba semuntu ngicela ikodi yami
ngizani bafanele ukuthi sizwe ngizibela 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 ngizibela
ngizibela ngizibela ngizibela ngizibela ngizibela ngizibela amadamu lawa angaphumelela ayathiwayo ngibona lezo kuyinto enhle kakhulu ngoba manje ngawona eqhakazekile ukudlulawo yonke into ilonke kuzakha amathayini anxa ibhadalwe ngani bengabhadalwa ngamaplani bengabhadalwa esayamuntu bengabhadalwa ngegolide ngicabanga ukuthi kungumbono omlile kakhulu futhi kungu-president omnangagwakumbelayo mnangagwala bafaka nama-icabinet yakhe kuyinto enhle ukubongela lokhu ayisekudaphasiza kodwa ikubonela into eza ebantwini bezimbabwe because ukuthi kwenziwe ngani akusho lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi alamagama ozanu zaphu mrt maningi-ke la makhathi o kodwa ngingakusenzela abantu into enjalo kuyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazala nendebako ukuthi kubhadalwe ngani akusho lutho kodwa ngoba kufanele vele ikhona uma imali ingekho kubhadalwa ngokukhona kumbe izindlovu komo ngamaplazi because amanzi akhulu and amachina sasibone iparlamenti lakhe eHarare ukuze konke lethe kanti ngokwazi ukuthi akula muntu ozophila kuzezelweni onje unkulunkulu uzokwenza njabe lungu babesaba ngithi afuna bayisiklente kodwa abasayithathanga so nabo abezani bazokhuma ilanga labo lingafiki alingasindisiwa siyabonga siyabonga ingaze muhle kakhulu mina kuyambonga ngiyakubonga lalokho kodwa ngimlandelezako angisomlandelezako
injani studio 7 hapha ngapha thinaiblawayo ngapha hhayi kungcono kolokhu ezodla kuzwango hhayi singono kuphile hhayi asakubona ethawuni emathawuni asakubona sikuzele emakhaya komtoko lapha eblawayo hhayi akula lutho sikuzuza komtoko lapho kulabantu bona abachayiweyo hhayi eblawayo hhayi gula
siyana kule mbakaphathi lokuthi ziyakhesa umthetho yokuthi ziyamuyala umwakathi mista sana bakuzethi yiwa kahamba zoke ngomntwana isibende ikatha ya molaudi ya inuni ya zimba nanka constitution ya inuni ya ibele gaga nyanya kubantu oko konku wonku imaniki zalo kukutila especially amagane abusu ayikona uliba wabari mungu ngoma mpati ya zanu pf otonteke olo matonteke zaku cheni mapureshara izabi yeni na babayo fabasu wakale seba zanu kambo bantaba balapa talwa umba nziba na wa umma na wa jamuntu na wa tugira kutieni uzi mashako bapatana babobo kaya wete mpulisa uyoba kananka major uyoba tongi ya otekwa wakapanga mlando wakapanga tite wakasungi wakuli abaga jia mdeleazi wa upepe wakanga mandumbu wakamana mtu zeo ei wakamana kuji wabandu anguru kumi nguri vichok asita ope uli muji maga ni mbaya bati kuti wambula mabala mabi kute ya opposition ele oyo yopi damu mubo neini wakati wakupe kwa ibeli vio vei jobs kute kwa tonga kazo kungande yawe ya gachi mka munga babu kako fone na meja kutu utonga nkani ya kuti mpana na musindi utage ingi kutu mpa mgini ya jobu delega jali di jonga mwini obu kampeina so jobu sikata chipigiri mlandu wa uti wakakita vieni pe watu jira kute kwa akule mwenye nya wagi o kampeina beta jali vio mani tukumane ingene nge zizoko simunga wa ido njiga uvelega kanyina kuma opposition pepe ma upati itongo ni mwambi ni mwantu basi mbalo ka
kwenye kwa kwenye 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 into eyodwa sengizangikhulumayo namhlanje indaba bekajona ujonathan akakathiyalele siyacela siyacela uyibo abasibulaleli ilizwe lapha bekuhambisana ngabamdala beseza imithetho yabo lapho ayipha labophosa namhlanje uyakhuluma ungubani izinothing zimbabwe politics yiko sisathinde lapha kulashekho akusabanga ukuthi ma engafuni ukuzinengela ukubuya kuzanu p f ngokusebenzisa ibizwe le-ccc ccc yinto yabantu akula nto azoyenza zonke lezi zinto azikhulumayo akula muntu ozomlalela engubani
studio 7 Lauge abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti ehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele The House ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa waJapi Bango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho aku-analyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu lokuthi engabuye enqobe, ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotshiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa ke yena impawu zakazitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe esele chance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga, nxa sithi silalela ama-interviews akhe ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe kukuthi yena nguye wayekhona, ngabe impi le yaseRussia le Ukraine ngabe ayikho, ngoba uyezeka yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongozwa ezazifakuthi ngabe zabe khona. Kodwa ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama-diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babekhona abanye babezishumbisa ukuthi zibe khona, kodwa ekugcineni kwagcina kungasabanga le mpi ngesikhathi sakhe ekhona. Yingakho engibona engathi ikakhulukazi impi e-Ukraine ne-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden ayewaphatha udaba lwase-Ukraine ne-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impi leyo iqhubekele phambili lokhu ingapheli kodwa ke kulokho kusaba lo mfutho omningi olokusenzakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna ipeace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kuziba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack yokuthi ikube le ndlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase-Russia le-Ukraine iphele nxa kukuthi lakhona engabe kukuthi ngaleso sikhathi nxa kusiyafika isikhathi sokhetho iyabe ilokhu isasekhona
umnumzana Difa wajabha ibhango Dube ngolandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngilifisela impelaviki elithukela ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.